uhulumende uvele uhlezi u record yokuthi ufuna uqeda udaba lwe corruption esizweni sakithi. Kodwa udaba lolu ole corruption luqedwa nxa ubufakazi bugcwele ubukhona bubiswa phambili, ngoba umthetho wandaba unfortunately usebenza ngobufakazi, awusebenzi ngokucabangela. Pho ke nxa ubufakazi bukhona, sizabona abantu bethwala isiphambano zabo ababekwenzile sokuphuma egcikeni, ngoba phela bathi abadala bathi okulempondo akuvele kufihlwe emgodleni.
Umoyo kalalanga esitokisini, njalo uthe efika emthethwandaba waphiwa imali yesibambiso sebail i-$50,000. Kungakutshengisa na ukuthi uphathwa ngendlela ehlukeneyo kulo muntu wonke oyabe bojiwa?
Well, indaba ebail njoba usitsho ukubana umnumzana Umoyo ngalanga esitokisini namhlanje uhamba waphiwa ibail, yikho ngihlala ngikukutsho mina ukubana into yonke siyishiya kusector yangikhona naleyo, in this case umthetho wandaba. Khumbula phela ukubana ngakagwetshwa phela, so nxa kutuna ama-conditions angona uyasuthisa inkundla ukuthi hhayi kasuze abaleke le nto enjalo, ibail vele umele umuntu aphiwe, whether umuntu ngwangaphi, kumbe ngwe-MDC, kumbe ngwe-ZANU-P F, kumbe ngala ngisho ibandla umuntu nje ezimele yedwa, ibail asonto mele incitshwe nxa ukuthi kona usuthise inkundla ukuthi nxa uyiphiwe leyo bail awusoze uphinde ugcina usuyephula umthetho kumbe usubaleka.
Umnumzana Joseph Juma, isiphathamandla sebandla leZANU-P F, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kukabili ukubotshwa ngendlela engubona ngayo ukubotshwa kukadokotela Umoyo. Okokuqala, bazama ukuthi begeze umongameli, ngoba into leyi isuke yabayangisa kakhulu. Ngakhangela uChinamasu kuphume ebhubhudla amagwebe, zama ukuthi abantu bengangcwalisi i-First Family, but andiyabona ukuthi umuntu womfana lowo onguye sengumhlatshelwa onguyoda begijima ngayo esigijimi sabo. Ule diplomatic passport kasiyo minister, uyazibuza ukuthi wayiphiwe njani. So beyisigijimisa, so bazama ukuthi bekline umongameli ngokuthi bethi benikeza amaZimbabweni impression yokuthi sibe bopha laba abantu abacorrupt, but kunzima ukuthi uthi bopha labana abantu and then ubususinikeza impikitsha yokuthi upresident kumbe nemuli yakhe kayikho involved. Obadaya umthuli kuthiwa ngukholeni umntakamnanga kwalawo, maningi amabizo angana aqanjwa. So mbona ngazathi konke lokho kuyabe kukutshengisa ukuthini, i-First Family izama ukugezwa, kodwa mbanzathi izabe lokhu siyephuma.
Kambe ngokubona kwakho uzajeziswa ngemfanelo na?
Okunye okungabe kusenzakala ukuthini, ababophi obhadaya bazama ukuthi be-expose ukuthi obhadaya angaza katshontshe obhadaya etshontshe imali yonke leyo umongameli angakwazi, njalo ngabe kuthe kuqala into leyi ngabe umongameli kudala wamxotsha. So mbona ngathi konke lokho ngenye faction yezano engabi exposa umongameli ebuseleni lobo ukuthi laye ngabe lesandla kumbe is failing. Ukuthi uzathonisiswa enikeze justice kunzima ukuthi sithi kwangona kuzenzakala njalo, except the other faction ngaba strong. Ungakhumbula go back to 98-99 kubotshwa kangayi and labo Chikori babotshwa banikwa ama-bail, kodwa bazange into kwankona nje kwaphelela emoyeni. So la yona leyi chances are high, ingakhulunywa ikhulunywa uma abantu bengathulisa labaphetheyo bazathulisa.